sesinazela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze ungaxoxala balengqondo ukuthi hashi aluba abathungameli bama political parties lawa amanye achiyeneyo uhlangana la yena lebusa yeZANU-PF aluba kule ndlela sibili yokuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye komunye xa kungavu umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibili ngokoqodo kungele omunye ofuna ukubamba omunye ngentamo engxenye lelilizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono engxenye lemisebenzi ivuleke engxenye labantu abethu bona abasebesehluleka ukufunda kwezinto ngokuthi abazali abalamali imali yakhona ibe khona so engxenye kungancedisa nje impilo ezithile ngoba khathe sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla idonsi siyaligijima yona engxenye kungabalwa esingathina yi-inclusive approach phose ngxenye kungasincedisa yimbono wabanye abantu ngokuningi abathi bona hhayi sebedina abantu ngokuhlupheka eZimbabwe ke kube le weye ukuthi abantu bakhulumisane bahlala
nize kuwe Mnumzana Moyo siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona yi-Pollard kungani ingaqakathekiswa
Mnumzana uyabona ngivumelana lo Mnumzana uSibindi i-Pollard leyi ekhona ngayincedi kakhulu khulu kazi ngani ngisitsho njalo ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni kumbe ngenye indlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni kupolati kumbe sasiyaleka a difference khona ngakhe ilizwe leli Mnumzana lile history eyokuthi abantu babambane ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa kwahanjwa elangasi abantu bayahlala phansi bakhuluma yiko kwalethi ilizwe 87 kwakhulunyiswana SAPU and ZANU into zalunga uthangirayi lo mgabe bakhulumisana lanxa bebangabonani lanxa abantu babefile bakhulumisana ilizwe labalihle kwalunga izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana khathesi utshamisa lo Mnumzana uMnangagwa kulomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi khathi abantu bayini elizweni la ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela mina nginje so ngabe kuyayenza ngiyimi utshamisa ngikwazi ukuthi khona kangila mandla elizweni khathesi but ngithanda abantu ngabe uyahamba ayesikhulumela noMnangagwa akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela
ngiphenduke kuwe baba Sibindi manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na
well engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi banzi bangumyana la yes ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube le uhulumende okubambana lokuthi angumanyana kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho umuntu ohloniphekayo umuntu ohlonitshwa ngama-political parties bose wonke kube nguye umgcini esihlalo abize laba abantu etafuleni kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni kube le uhulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa ngesikhathi okusenzakala njengoba sithi kuye kube le minyaka ethile bose nale emhlanu kungela election ngesikhathi kusiba njalo kuyabe lukusizinto eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka xa kule mthetho engathi itshekile emthetho akhona ilungisiswe ukwenze lithi iqonde bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethwe lama-structures amaqinileyo akahulumende phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi ilengele e-devolution of power phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse kungenziwa kuhle kona kuba nje kuhle mna yakukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazo ngokuthiyana ngama-political parties abathiyeneyo bendawonye yebo kambe nxa ukukhangele from a distance asiyo nto esingathi yinto elula kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe ama-political parties bonke belozwelo labantu bezimbabwe ake sicimezeni ke sikhohlweni ngabe singathina o abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikholise thina as individuals ke sikhangele isizwe sivuse isizwe baba kanti
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi Mnumzana Moyo ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina
ngiyabonga Mnumzana iphe ngaba ayingayikhuluma lapha ikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kweparlamenti. Iparlamenti kuye le motion. Imotion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngapha. Ozethi babe independent so so and so on and so on. Ama-electoral reforms ayenzwe singagijimi asibanjelwa ngombhobho la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa ngazibeke xa engumuntu okhonzayo sibili sibili ngazibeke ayokhuluma nomnankagwa unankagwa ngupresidenti ngazibeke akhonza abantu akhulume laye ilizwe liye phambili xa engafuni labo abafunayo abama-church ama-civic organizations unankagwa ngababize bahlale phansi bakhulume abantu basile ngiyavuma.